soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi u3 Ncwabakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kahle.
Okwakathesi e-Athloni inamba yethu besikhuphukile, izinga beselikhwelile, sibili labalinengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa bekhona abathi bayehlulekile.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwabo.
Ibutho lesizwe likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngibona ngani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenta kwemganeni yephakathi laphakathi kwemganeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasebenzi kahle. Kumanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle, abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo badlalela kwabahlanu kusiya phezulu ngelanga linye. Kumanani ayizolo khona kulaba isitshiya kalombili 8 ababulewe yi-COVID-19 kobulawayo. Elizweni jikelele babengamachumi amahlanu ababhubhileyo. Idolobho leHarare yilo elilabanengi ababhubhileyo abalichumi lasithupha 16. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele bangamakhulu adlula isithupha 686. Kobulawayo ababanjwe igciwane leli bangamachumi ayisithupha lanye 61. Siqoxe lo-Councillor Sinikiwe Mathanda okukomidi ebona ngezempilakahle kumanisipala wakobulawayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso sibili ukuthi emalangeni abantu sebesiba baningi ababekwayo emangcwabeni. In a normal situation besibokubekwa like city e-Athlone bokubekwa between 8 and 12 ngelanga, besisiba between 8 and 12 ngelanga e-Athlone Cemeteries. Then when it comes to Iluveve singabali ama still babies because ikho lapho vele kade bekwa ababekwa khona labe NPS abadala, bese sithi maybe ngelanga singabeka between 4 and 6. So okwakathesi e-Athloni inamba yethu besikhuphukile, izinga beselikhwelile, sibili labalinengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga, okungangokuthi inani lakhona sibili beselikhwele kakhulu. Imbangela kungama cases awe COVID abeseqanise kakhulu elizweni lakithi lakobulawayo nje. So ngingathi challenge sibili ibisikhona njengobulawayo, and inkulu kakhulu ukuthi ngitsho lezi sebenzi zika municipal wakobulawayo bese zisiba le challenge enkulu, bese zisiba overwhelmed sibili okokuthi besingasanelisi sibili, bese siba ngamaphezulu kwamahlombe ngendaba ye COVID-19 yona lekho.
Sizwa kuthiwa amathuna e West Park avaliwe ngenxa yokuthi umtshina ogebhayo amangcwaba awusasebenzi. Ungasitshela ukuthi njengecouncil lithatha nyathelo bani njalo umonakalo okhona ngenxa yalokhu unjani?
Engingakutsho sibili ukuthi kuliqiniso ukuthi njengobulawayo sesile challenge, but ngingakhulumi kakhulu, bengithanda ukuthi ngiqondise ukuthi eWest Park kasisabeki njengobulawayo, sisangcwabi njengobulawayo city council, sesibeka labana abalama reserved graves abawabhadalelayo, kube sokubuya labanye abama-churches abalendawo zabo anjengabo Anglican enjengegudaramwari, kube sokubuya abe-army labo ngabanye ababhadalela indawo zona lezi ezisetshenziswa eWest Park. Then ubulawayo wethu ubeka e-Athlon leLuveve Cemeteries okwakathesi lapho esikhona njengobulawayo. So i-problem besibe layo engamagodi ukuthi umtshina wethu wokugebha amagodi ethu usuke wasusifa, kuyisizathu sokuthi umtshina wethu ubusebenza kakhulu emalangeni lawa non-stop because of i-pressure ekade silayo njengobulawayo, ukuthi abantu bese sibeka abantu abaningi ngelanga lilinye, and isimo sangikhona besifuna lokuthi umtshina lawo kumele ukuthi uye ku-service, kuzama ukuthi ku-service, but unfortunately ukufa nxa sokufiwe sokumele kubekwe, so umtshina ubungasatholi la ukuthi uye ku-service. So i-challenge yethu njengobulawayo iyona leyo eyokuthi bese siyandelwa. But ngikhuluma nje ilanga lalamhlanje bese sanelisile ukuthi sidinga omunye umtshina ukuthi uhaywe njengobulawayo lwana usiya ku-service.
Lo ngu-Councillor Sinikiwe Mtanda okukomidi ebona ngezempila kahle kumanisipala wakobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19, lanxa bekhona abathi behlulekile ukuhlatshwa ngenxa yokuthi amaphepha wabo awamanga kahle. Kodwa esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe, umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi yena uhlabile kungelahlupho.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwami, nge-experience yami engibenayo mina ngesikhathi ngisiyahlabisa. So angazi ukuthi lapha abayekhona kukuphi abafike babayalisa khona ukuthi bahlabe. So mina ngihambe ngingumuntu ovumelekileyo ukuthi ahlale e-South Africa, so nginamaphepha ami wonke, ngine-ID, ngine-passport, ngiyi-permanent resident. Kodwa-ke ngithe uma ngisiya esibhedlela e-public hospital ngase ngikhohlwa i-ID yami. Ngithe uma ngifika ngaproduce i-passport, i-passport yami wayithatha lwani muntu wangiregister kasha, saqala kasha, ngangena ngiyi-walk in, ngahlatshwa same day. So lothi abalisa ukuhlatshwa hhayi angazi ukuthi kuthatha kuphi.
Kuyini kahle kahle abakufunileyo kuwe?
So i-system, i-online system yokuregister ivelile provision, ine-provision ye-passport or ID. So angazi ukuthi why izoba nalokho njani bese ibuya futhi yalisa abantu ukufaka ama-passport. Yabo i-online system, i-walk-in system yokuthi uyangena nje noma ungubani, noma ungakabizwa, ungakaregister, iyavumela futhi ngoba yiyo engigcine ngiyenza njengoba ngishilo mina, ngafika ngaproduce i-passport yami, bangamukela mpela. I-passport ebhalwe Zimbabwe engafihlwayo ngoba mna nothing to hide ngokuba lapha e-South Africa. Bafune i-passport kuphela, that's all they wanted from me.
Bakhona yini abanye abavela eZimbabwe osuzwile ukuthi labo bahlatshiwe?
Yebo, kakhulu abaningi. In fact mina ngihamba nomfo wethu engihlala naye wahamba ephethe passport, yena ke passport yakhe yile ama permit la ama special permit awe Zimbabwe ya ama Zimbabweans run. Wafika naye wazihlabela, akazange abe nenkinga. Nginomfo wethu ongumbalisi la ofundisayo usehlabile, nginodade wethu obe ngumbalisi oseretired usehlabisile.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, isizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Yebo 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 mthoko komuhle siyalinxusa ukuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le coronavirus elizweni sikhangela njalo uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende welemelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le Africa zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambam.
Ibutho lesizwe leZimbabwe Defence Forces likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo ehofisini yehlalani kuhle eCountry Park lemavingilini eFood for Less Shopping Center emganwini kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Leli nyathelo libikwa lithethwe yikansili yakobulawayo imanyene lohulumende njalo lingeminye imisebenzi yokuphathisa izabelo equtshwa libutho minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi ukunanza ilanga leZimbabwe Defence Forces Day. Ukansila Mzama Dube kaward 26 emganwini kobulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu ngoba abantu bebethola lolu sizo kuklinika eyodwa kulindawo obese kubangela indwendwe ezinde.
Engikujabulela njengokansila ukuthi ngizwile abeklinika bengitshele ukuthi kuyabe kuhlatshwa emganwini bencediswa ngamabutho ngezindlela futhi ungathi amabutho abantu bazathi amabutho bethole umbhobho beyesabe futhi ithini ngabezempilakahle yikho engikuzwileyo ukuthi babe bekhona ngale engilethemba bangazani yinto ezasincedisa kakhulu ngoba amalayini lawo abesiwa makhulu kakhulu njengenketa klinika ethwala abantu abaningi kakhulu emganini akula klinika so vele bebekhathazeka kakhulu ukusuka emganini bebuya eklinika ikakhulu abantu abadala kumbe abantu abangaphilanga bekusiba nzima kakhulu. So ngaleyo ndlela bonazana ukuthi ayancedisa kakhulu umphakathi.
Indawo le ekhethiweyo ubona ingani ifanele yini ukuthi abantu abavelele endaweni ezishiyeneyo bazayifinyelela?
Yes, ngibona ingazani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenter kwemganini yephakathi laphakathi kwemganini. So abantu bonke abemganini abembundana aberenjimo bonke babe kuseduzane kibo ngoba bonke laba bantu nje babone ekhilika nxa ngikhangela ukuthi kuninjani.
Kuyini elikubonayo kuward yenu ngomkhuhlanelo we-COVID-19 njalo kuyini elikuxwayisa abantu?
Esikubonayo njengezinkokheli siyakubona sikuthi inamba yaqansa abantu bayafa ungabona suza ukuthi for umuntu oseduze wakho isikhathi esiningi anti sathithi nxa sikhuma ngakho abantu bethu akunjengisi one umuntu wabulawa yi-corona kodwa kathesi bakithi umakhelwana bonke sikukhangele siyakubona and bayafa ngobuningi esikucebisayo ukuthi bakithi one kasikunanzelela ukuthi akula munye umuntu ongakuphusha ukuthi ongami phakathi kwabantu abaningi kodwa esikucelayo ukuthi akasikhangeleni sikhuzaneni nje siyizakhamizi ukuthi bakithi ukukuthana asikunanzelela ukuthi sibuthana ngendlela ezinjani. Ngikho kuyazi ukukhunye lokuthi ezimfeni bakithi asibonele ukuthi sibabaluthwana kakhulu singahlali futhi lesikhathi eside sigqokele ama-mask i-social distance sigezeni izandla yinto abantu esibakhuthaza yona ukuthi akube njalo. Ama-meeting lana amaningi engiyohlala siwakiza kumbe i-organization nayo TV ithi ngafuna ukuphoka ukuthi what imbiza izakhamizi yebuthani izakhamizi kathesi siyacela ukuthi hayi kake kuphumule mbijana khona kuyani sike siyikhangele into nje eyodwa siyicebisane siyibukhokheli. Mina njengewadi ngithanda ukucebisa engisebenza laba be-residents association i-BOPRA ngendlela abasebenza ngayo kuhle lama-chairman eziqinti ward 26 and ward 25 ukuthi asikhuzaneni kuba nobunzima ikakhulu ebantwini ababuthenela ababagojikayo kuyahlupha sili kuba nobunzima ukuthi singakhuzana njani kodwa sabasicela nje komthetho labo ukuthi hayi besincedise ukuthi abantu bengabuthani nxa sithenga sithengeni sihambeni siyinethelani ngemakhaya kuba kuhle ngoba hey bakithi kunzima kuyafiwa dadewethu. So bese ngigcina ngokuthi kulama-tuckshop ama-tuckshop sesinanzele ukuthi emawadini abaningi bakhona sebegula bebanjwe ama-COVID but yethu kunazela ukuthi kuzothi umuntu ongkhona uba njiyo kodwa i-business yanjani iyabiloko ihamba abanye besebenza so khona khona sicela sokuqaphela nini isingo umakhelwane xa singabona vele sokulezi zima sitshela nini amaqiniso okunye futhi engutshoyo ukuthi lanxa ezifeni siba khona la case abantu kabatshelana amaqiniso kodwa hayi ositshileyo bakithi uthethwe i-COVID kuyenzela ukuthi abantu kumbe abafuna ukuzokukhulumisa bebuye sewuspreyiwe
lo ke ngukhansila Mzama Dube okaward 26 emganwini kobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo
lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
okwamanje lesikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opa Mutshinguri Kashiri ukwele Rwanda lapho akhangelelwe ukuxoxisana lomongameli Paul Kagame ngodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique lobudlelwano bamazwe womabili iphephandaba leThe Chronicle lilodaba lokuthi izikolo ziphakathi kwamalungiselelo okuvulwa izikolo zavalwa ekuqaleni kukaNhlangula zimele zivulwe ekupheleni kwayona leyo inyanga kodwa ngenxa yokuqonga kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 azisavulwanga okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp
sanibonani kustudio 7 hayi siyabonga ukhuluma uGilbert Gala sibonge uGibbs Dube sibonge uTungameli sibonge bonke abasakazi abasebenzela istudio 7 sibonga ukusithulela izindaba ezimnandi kangaka zisixwayisa ngomumo welizwe lakithi hayi kubuhlungu khona nje njengoba nisizwa neratio khona i-ECT emashonal and 7 emandebeleni is 3 is true because we are the second option eZimbabwe ezweni lakithi phinde sithi ke lo mbuso khona usezozenzela ngoba into kumele sinanzelele ukuthi abantu abajoyina iqembu lakithi elingumthwakazi sike sizimeleni sicontrol izinto zakithi abantu beke behambe nje neqembu lakibo abalaziyo abalizwayo elibamelayo endaweni zakubo hhayi ukuthi kusuka abatshabi le mpumalanga bezosiphatha ngapha ngiyabonga
sayibonani sayibonani balaleli abalandeli bestudio lami ngithi ngiphawule lapha hlobo sami iyabona indaba leke yaphawulwa ngomunye ekazaba hhayi bakithi yayedlula umdala leya iza asike sizamene ukutshintsha asike sibone liyamanye amaphathi sike sime ngezaphu ngoba izaphu eyiye yakhulula abantu yehluleka bakithi angisoze vele ibe isayandawo njalo kumbe sempawula langalowo ukuthi uma abantu bephawula la babuleke beqhuthuza hey ishona hey azake ngizwe ishona mina ngisithi iNdebele hayi asike siyekeleni bakithi ukuthi uhlevana ukuthi siphathane ngalendlela akusoze kuyisise ndawo lokho hayi akusoze kuyise ndawo anyabo
osalibonani salibonani kustudio 7 okhuluma ngoJosephat Moyo sizwile abantu bekhuluma ukubana kuhlupha kuphi esishoneni leMandebele sizwile ukuthi esishoneni kungcono lakithi siyabonga Felix Magalelo obhodile ilizwe indawo zonke kodwa usibhode usuphuma kuMDC khonapho siyazibuza ukuthi why ubungkhona uqala ukubhoda manje sithi question mark akompa sibuye la kubaba lo OTC votele uSibangile zoka umntaka nkomo asingenza njalo sizozwisela emuva usibangilizwa somuntu ongawina manje osibangilizwe labo Peter Ndlovu laba kuthiwa bafuna ukungena kupolitika abame bangene ebandleni eliseduze nothi ukuthi ebethi bavula eyabo iparty abangene kuMDC ka1 le mthwakazi manje kuilama chances amancane ukuthi ngawina ube babambana wonke amaparty kungabi lezi qembu qembu inkinga yokuthi wonke umuntu usedonsela esikhwameni sakhe
okhuluma layo ngu Simon Masebo ebhamba bathi o ovela umjwayele ohlala ehlutshwa zindlovu kwamakhulela so yikho hayi ngithe ngikwazi ukuthi kusisize usikhale ihofisi elingaphezulu ukuze umsebenzi ube right
ngivuka njani bomama ekuseni siyithemba sivusiwe emaqhawe omthandazo ngale ekuseni aluba singena esikhathini somthandazo kule ngoma engiyithanda kakhulu ingoma ithi bekunzima endleleni yami ngisinde ngomkhuleko uhambo lwami belunzinezinkedama kodwa namhlanje ngiculela inkosi ngokuthembela enkosini ngokukholwa kuye ngolandela yona ingikhokhela ekuphileni kwami ngizophakamisa ibizwi layo ngazise abanye bashonile abazali ngasala emhlabeni ngedwa lapho ngafunda khona ngoJehova ibisingithathekisa ngaphansi isicina ibisisithi lingamangali izihlobo mali bona ngisezenje ngifundile ngasemakade la ngamazwi oyabe usuwatsho umhlobo wami usunqobile phakathi kwezilingo lezi esiphakathi kwazo sengathi uNkulunkulu kazibonela ezibona nxa uNkulunkulu esesitsho esesidingena ekujabuleni kwenkosi yakho usunqobile ngamazwi oyabe usuwatsho ungazwi ukuthi unqobe njani phakathi kobunzima obungaka ezilingweni esibhekane lazo ekufelweni esibhekane lazo asisela bazala sisela zihlobo sisele sinjalo kodwa uthina ngokuthembela enkosini lokukholwa kuye ngoyilandela inkosi yona ingikhokhela ngaye nale ekuseni izihlobo ezithandekayo asiyilandeleni inkosi noma kunzima ye abanye imithandazo isiphenduliwe izihlobo sezisilile abanye imithandazo bathandazile kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuba azithathe izihlobo ezithandekayo kungasimangalisi njalo kungasizwisi ubuhlungu kakhulu ngoba ingoma iyatsho ukuthi lingamangalisi hlobo nxa selibona ngisezinje ngoba ngifundile ngosimakade umliye ekade engikhokhela loba engaphendulanga umthandazo wami ethethe izihlobo sithanda ukubonga ngayenale ekuseni bathandekayo mayuyo nkosi sihawukele siyancika esihlalelo sobukhosi senze senze intando yakho ngazo zonke isikhathi kwenzela ukuthi lathi sithole usindiso lokungumthandazo wami ngaye nanikuse ngiyathandaza amen
eyi livuka njani msasazi Studio 7 ngithanda ukuphawula kancane lapha ngabantu bakithi abo-MDC Alliance abake bekelane le mthwakazi abake bekelane le mthwakazi mthwakazi labo esilogane sabo ukuthi shona eyamashona thina vele silwa le system yamashona and thina sichange asifihle umphini and asitshiswa yitiye isiphephethe isinkwa hayi sitshiswa yitiye isiphephethe yona itiye bona babona i-tribalism kithi yekele i-tribalism ekhona apha emashoneni kathi ezininjele ukuthi i-national team igcwele amashona kuphela abavenda kuwo abasuthwa kulo izothi thina nxa sesikhuluma sokumele sivule umlomo sokuthiwa i-tribal isekele islogan sethu lati laniyenzana kwena kwe-MDC wena baba welupane wena nguzokhuluma sithi Studio 7 ivumela abantu bakamthwakazi lisekele Studio 7 ayikhethi kathi zonke laba nxa ikhuluma ngezano ilekela iyalekela ikhuluma ngezano kando yini why thina singasithi lana ukukhuluma ezana sifana lana elikhuluma ezana ikhuluma ngomnangako every time lina abantu be-MDC Alliance selayehluleka vele kanti esiliyakhuluma ngomzora hey umakhuphe ehluleka and i-tribalism ilani lina abantu be-MDC umakhuphe kwasekumele ukuthi abe ngu-president lamehlisa lina abantu bakithi bezindebeleni angazi ku-MDC vele kuyini elikubona sahlala selitshela into soze sifikele emuva izikhothamathe lingomazibaba namhlanje ngokuthi lithanda into zemzini and so silifihlele nalini abathengisi lina yini abathengisi lina ela thina abantu bakamthwakazi ela ngeze ufihlele asichange asifihle umphini lidingane emzini buyana ekhaya ngapha ma
livuka njani basakazi baka Studio 7 thina siyaphila ngukhuthe entaba zinduna ngithi mina umanyano wePollard akuselanto ozayilungisa vele futhi noma nini ngoba usuthengiwe izalo uPF ngezimoda amapolisa akabalazi imoda emaclinics akulama ambulance ezibhedlela kulambheda abantu bathwele nzima bayahawula kulala mitha kulalani uhulumende kulokuthatha imali yona leyo athe sithenge ngazo lezi zimoto azinika bePollard afaka imithi ezibhedlela afaka ama oxygen abantu bakwazi ukuphefumula nika ama police izimoto lokuthi bakwazi ukusebenza uthatha izimoto ezinika umaduku akusela into abazayenza sebethengiwe laba kulanto ezalungiswa ngumanyana wePollard ukuthi imoto lezo umaduku uthi baza kuya kulanda abantu besiyokhuluma ngabo lingazo behamba ngazo ukukhuluma la uphi umuntu thina sivotela ngomaduku asivotela ngomnanga kwathina siyamazi umuntu esamvotelayo so abantu abazakhuluma labo bakhuluma labo bani leyo into engasebenziyo leyo abayenzayo leyo sicela ukuthi ungadlalisa imali yelizwe akulungisa izinto okumele zilungiswe ukuze abantu bazuze inhlala kahle ayikhona lokho okwenziwayo ukutshona besidla imali kahulumende beyichaphaza ngalindlela kade sebathengile ngemota zoneso
ku studio 7 siyalibulisa lonke ku studio 7 bese sibulisa abalandeli bonke baka studio 7 mina ubulisayo ngube osegoli eSouth Africa ngithi ninjani nonke ku studio 7 nabalandeli bonke baka studio 7 lamaZimbabwe wonke asemelika nyabingelela ngithi ninjani bafowethu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ukuthuka. Siyabonga. Kwezemelika, ukuqala komthetho okuvuselela izakhiwo o-infrastructure bill kukhangelelwe ukwenza amagagasi e-internet abambeke lula, lezinye inhlelo zakulezi nsuku zithuthuke njalo kusungulwe imisebenzi ngenxa yokwakhiwa kwezakhiwo kunye lemigwaqo lamabholoho. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi lumthetho uzavuselela umnotho elizwe leMelika.
Ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama-bridge, sometimes uku-upgrade nje infrastructure ezindaweni ezitshiyeneyo. Konke lokhu kwenzani emuntwini? Umuntu ofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokhu izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America. Izizalwane zase-America ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze kuthiwa imisebenzi khona. Nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa ukuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mna ngathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzwa omnye umuntu oloku sindika ngisebenzi kodwa uhambo kwesefuke kubhalelwe i-hiring u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lambertin ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu, lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi but kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kufuze kumncede ngalodwa. Kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala beloku benjalo. Mina ngibona ngani yiyo into ezakwenzakala. Hayi, mina ngokubona kwami ngibonani kuzanceda kakhulu.
Siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle.
Hayi, umbuzo wakho ngenhlelo zikaBiden. Okuqakathekileyo lapha yuthi inhlelo bani uBiden azilethayo. Uletha inhlelo ezithandwa ngabantu kumbe uletha inhlelo ezithandwa nguye. Kunzima lapha uthi ngalesi sikhathi sithi thina singathi ukuthi inhlelo zikaBiden zinjani. Kaziphumeleli, sikhona ezinye eziphumelela, sikhona ezinye ezingaphumeleliyo ezivalelwa ngama-Republicans njengokusitsho. Okukhanyayo lapha yukuthi ama-Republicans awe-Senate lawe-Congress bazahlala beloku bephikisana lokulethwa nguBiden. But uBiden uzakwenzani? Nxa inhlelo azilethayo zithandwa ngabantu uzagcina sethatha inhlelo lenesizane siyazifaka ebantwini. ngese hambe border elizwe ukuthi atshela abantu ukuthi ikho lokho mfuna ukuletha kodwa iCongress abantu libavotela congressmen labo bayazivala then abantu sokuzaba kube yibo ozamile bafaka ipressure iCongress leSenate ukuthi bavotele izinto esifunwa ngabantu wathi zingafunwa ezifunwa yibo kuphela ngoba umuntu yena ncehleze endlini izinto ezimhlupha ezakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane lempilo yakhe but kwiCongress leSenate nxa beseSenate ngale bona bakhangela political positions zabo esingamelanga sikukhohlwe lapha ukuthi nxa Biden efuna ukwenza izinto ezilethe ukuthula kumbe ezilethe ukudle ebantwini ngezilethe umsebenzi ama-Republicans afuna ukusebenza ama-Democrats afuna ukusebenza bonke nje lokuthula bayakufuna izinto ze-social justice bazifuna fair wages bayafuna ukuhola imiholo ephakemeyo so umuntu ose-Congress lo se-Senate engakuvala lokhu nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini abantu bazakwenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo o-Congressmen babo laba labo Senate laba bayi Republican Party bavotela izinto esifuna uBiden.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ingcwethi ecubungulayo izombusazwe. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni se Washington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osokubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kuhle. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.